sizamile ubana sibonisane silungise okumele kulungiswe amabandla amabili iZANU-PF le-NDCT kwacubungulwa sibili kulungisiwe lona labo olungiseke khona kukhona labo angazange basuthiseke labo khona kodwa engasuthiseni wabo sibabona ukuthi hhayi sokungaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende ngoba okunye kwangikhona kuyabe sokufuna ukuthi yona kuyiwe futhi ebantwini siseze lokhona abathi ngesilungu i-amendment ye-constitution ngoba kuyabe sokufuna khona lokhu sibili kodwa okulungise
Vabugabuza kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo likutholile yini konke
angike ngathi sikutholile babo yabona ukuhlupha nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties kusiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani ngoba wonke umuntu ule-interest wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwamiko okungenayo njengokubona phela abangani bethu abeZANU-PF beyi-ruling party bakhanya belamandla amaningi abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uzulu silungiselela ilizwe so okuningi asikutholanga okumgqoka okwangikona sikutholanga
babuchuma bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba uGabuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga
ukubeke kuhle ubaba uGabuza ukubana nxa abantu bezichuza imithetho leyi kwesinye isikhathi sisuka sibe nalokwana nangama-selfish interest okuthi wena futhi bona ingungu ikhalele egumeni lakho kukanti-ke kwesinye isikhathi akumelanga kube njalo so okunade lokucela okwenzela yona kungaphumeleli yikho noko lona bona becelela ngoba becelela ehlangothini lwabo ukuthi bofeve bona kodwa thina sikhanga ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele seve into zonke silandela umthetho wethu esawufakayo wezimbabwe oyi-constitution yona leyo njengakuthi yona ngiyakwazi yona enkulukazi azekhala ngayo indaba yokuthi yona bafuna ukubakhona amabhalo pepa eprintwa lakho kunjalo kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala kubana into leyo yinto efakwe ezandleni ezezeke hhayi khona amabandla la njengebandla leZANU-PF asikho kukhona kwa kubanjwa izeke kuphela
Baba uGabuza uChuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama ballot papers edindwa belifuna ukubana kuyiwe kuthenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kalikutholanga lokho kodwa umgcini sihlalo weZEC ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa ayisiyonto elithakazelelayo yini yona le
uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabatshaya bona labo ngaphambilini sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hhayi madoda alungisana emajele ngoba anyone engagcina eyicandidate yejele kodwa bebona ngathi bona bemdc yithi kuphela esifanele singene emajele kodwa sikubonile phela uchombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani so yikho lakho lokhu kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna khonoke esikhuluma ngakho for example one uza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers printwa njani uma print wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani ulobuhlobo bani lalo ofuna ukucontest ama-elections ayinto bekuzaba kuhle sithi thina allright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzini ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongasoze eprint amabhaloti amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo kunikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi ule record eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe so konke kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile
babuchuma sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kuvangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile
umongameli welizwe ubaba uMnangagwana usekhulume kaningi wawugcizela lokho njalo lathi siyawugcizela njengebandla eleZANU-PF akunanto esiyifisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very fierce and credible lokhu sikwenzela ukuthi izimbabwe iye phambili ngoba okangathi izimbabwe imile amazwe onke akhangela athi yona rayiti yenzala into ezicacayo
akwigqibe baba uGabuza ngamafitshane
kuba umnankagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungele izenzo akube izenzo kungemazwi ngoba nxa uza ukuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni we-ZBC kukhulunywa ngomnankagwa kusukela ekuseni izeli yetshonilanga kukhulunywa ngezalo kusukela ekuseni izetshonilanga po abanye la bazawuthola nini sichance ukuthi kukhulunywe ngabo siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakhava besesaba ukuthi ngabethi bayakhipha bakhipha nje okuyingcuzana kwabantu eceleni bechiya ipicture enkulu eyiyo eyadimxoka eralini.